Yes, that's here. Sifake abantu kuma committees e monitoring and evaluation. Yikho libona abanye abantu sokulokubotshwa ubundawo number yabantu abazincedayo ngokudla kwabantu selokhu lisanda lisiya lisanda sokuze kubotshwa lalaba abalezikhundla ezinkulu ngoba sathi siyasifake sisancekho sayenziwa ama-system awokuthi yena kube le-accountability anjengokwenzela ukuthi ukudla kwabantu kungakhoniswa ngabantu abangamelanga abasebenzela uhulumende kumbe bona ama-aid workers kumbe njalo kungabi labanye abantu abangazeli khona abangakho abangathintekanga abangathintwanga ludubo lolo lwehlekileyo bagcine bebenefitha. Sibona ngani amapholisa lawo sebenza lawo ngoba yiwo a-enforcayo. Thina singamonitha sibona ukuthi kulamabhuku kulama-weakness laphana amapholisa alandelela-ke abophe. So far ukhanya hhayi umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu kodwa vele kakuswelakali phela lapho kulabantu khona babe khona vele omanipulate ama-systems ukuthi azincede ngoba vele yikuma abantu banjalo umuntu vele unjalo yikho kumele kube ama-systems. So far lokhe sideploye ama-monitoring teams ku-ground kukhanya kuya-improve asibili i-accountability akula insolo siyazisehla njalo le nani labantu ababotshwayo lokhu liqhubeka likhwela kutshengisela ukuthi kuba le-efficiency.
Ubona kodwa abantu lokhu bekuthola ukudla njalo kuyenela lezinye impahla abaziswelayo.
Hayi khathesi sekusuka lohlupho lokuthi ku-oversubscribed kodwa-ke siyabonga kakhulu labantu bakhona bayabonga kakhulu sake sakhuluma labanyogogo ababebonga kakhulu babonge beshisinyembezi ukuthi hheyi lokho okwenziwe ngumhlaba abantu bonke endaweni ezijiyeneyo esizweni zonke ezijiyeneyo ikakhulu izizwana zezimbabwe abakwamanye amazwe abeleli sandla babonga kakhulu ukudla hhayi bayakuthola. Omunye umama wazethela into esabeyishoda yinyama kuphela nje ukuthi nabo bake bazugazana kutshengisela ukuthi ukudla bayakuthola impahla bayazithola. Okusasebuhlungu of course ukulahlekelwa izihlobo abantu lokho be-traumatized sishiye kulabafundisi khona ngale ku-ground nabao nezinhlanganiso ezine-psychosocial support ukuthi bakhansele abantu ukuthi abantu badle yikho kusasengani kusaselohlupho lokwakhelwa abantu izakhiwo zabo nezambuzi saseyinkinga kodwa-ke o-UNICEF labanye abahambileyo abanye basuke kobulawayo besiyavolontiya ama-services abo khona ngale ukuthi abantu bathele izambuzi babe lamanzi konke lokhu kukhanya kuyenzakala kuqhubeka kuhle kakhulu kodwa-ke indawo leyana uhulumende nguye kumele aphume ne-lasting solution eyokuthi kwenzakaleni ngoba indawo leyana ngokubona kwethu kusengaphinda futhi ukuthi kube khona futhi e-natural disaster ngoba ikhanya ngani indawo leyana ilamanzi ngaphansi ukuthi ayi-underground aquifer engaqhubeka futhi kungaba le-cyclone abantu baqhubeke balokhuze i-long term solution esayirecommendayo lathi kuhulumende yokuthi abantu nabana kabasuse kuleyona indawo badingele indawo ezingcono indawo leyana ibe indawo yama-estates kusale nje abalimayo abalima amabhanana lento ezinjalo ngoba kupossible ukuthi kuphinde kwenzakale futhi ezinye i-disaster.